Uyabona ukuthi kunjani kanti abantu kwesinye isikhathi bayazisupha njengezinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani. Kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe nguye ayithi naye zahambile. Njengoba uthiwe kube vele emkhuhlaneni begula akade zihlangabezwa noma abemeli abemuli kumbe ngobani abakhona. But amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani uhlangabezwe ngamaChina. Ah, lokwana isikho lokho, ayisikho nje.
Kodwa yena ngokuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani?
Lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu be abakhuluma indaba ezingayisizo besethukanisa abantu. Uthiwenga wahamba ngomkhuhlane eChina usephendukile uvice president, uvice president welizwe. Ngokunjalo ukuthi banjani upresident kathi njoba kathi nguvice president phela upresident novice president kanti vele kuyini okunye abakukhangelele abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumo lwalo ukuthi abantu laba bazwani. Kanti ngezinye indlela akunjalo. Asithina ebandleni leduzana uPFAS lakho khonoko ngingazi kumbe kunxa abanye balakho bayakwazi khonoko ukuthi kuloku kungazwani. Umongameli lo vice president ngumuntu oyedwa lo.
Ungathini wena ngokuwelwatshwa kwakhe? Kukhanya hayi welatshiwe sibili uqinile. Kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka. Ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya chitha imali eningi emazweni aphethe?
Ngokunjalo kanti ebangeni eli silathi siyalandela sisadodombela kodwa singeke sizilinganise lamazwe anjengabo China, lamazwe anjengabo America, labazwe anjengabo. Singazilinganisa yebo sithi zizizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo, amazwe asathuthuka esingalakho ukuthi sibe lakho. Mhlawumbe yikho ubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalawo athuthukile behamba besiya kubo India besiyadinga ukwelatshwa kumazwe anjengabo India. Ayiwo ale mitshina ala madokotela ate phecelezi. Ngokunjalo akumangalisi konoko ukuthi abantu umuntu asuke ekwelinye ilizwe edingwelathwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo. Thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona phana. Asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sesenelisi ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu nemitshini ephezulu amadokotela alobungcwethi obungaphezulu.